Yebo sithandekile umhlangano lo ube ungumhlangano wamabandla yiparty ye series yemhlangano eyenzwa ngamabandla benza I consultation ngama different stakeholders so aswo umhlangano ube okhangelane ngendaba yomhlaka 31 July sibe lomhlangano lamakhosi saba lomhlangano lama civil society organizations namhla sibe silomhlangano lama political parties yimihlangano le eyenzwa ngamabandla ukuthi babe le consultation epheleleyo ngama stakeholders ashiyanayo ngendaba eyokuthi ama challenges esikhangalale lawo njengelizwe engalungiswa njani ngoba njengamabandla sivumelene ukuthi ama challenges lawo esikhangalale lawo akusayenzi ukuthi alungiswe nge entity eyodwa kuzodinga ukuthi ama actors onke ahlangane abonisane ngendaba esikhangelane lazo eZimbabwe
kuyini elikuvumelaneyo labantu abade besemhlanganweni ukuthi kwenziwe ukwenzela ukuthi kube ngcono kwezomnotho amalungelo oluntu lokunye
so abuyile ama political parties ngobunengi bawo sibe sile more than 17 ama political parties and the wonke ama political parties abe lezinto esingathi ziyavumelana ukuthi bengahamba njani besiye phambili indaba yokuqala kuvumelane ukuthi ilizwe leZimbabwe liku emergency ngoba uma sikhangela ukuthi i-state yama hospitals kathesi ama doctors lama nurses aku strike kodwa ama decisions ayenzwa ngukhulumende ka sizi i-situation esikhangelane lawo actually ama decisions akhona ayenza ukuthi i-situation ibe worse ama political parties avumelane ukuthi ama actions athathwa ngukhulumende ukulungisa indaba ye emergency esibhedlela emergency yendlala emergency yokufa komnotho konke lokho ama actions lawa ayayenzwa ngukhulumende uhulumende akabambananga la Zimbabweans ukuthi sithole indlela eyokuvumelana ukuthi singahamba njani siye phambili into yesibili ekhulunywe ngama participants indaba ye constitution ama participants avumelene ukuthi I constitution silayo ka 2013 kodwa ingaka implementwa sokuqalile ama calls ukuthi iamendwe ama participants athi kungenzwa njani ukuthi I constitution ingaka implementwanga siyenza ama amendments so bathi le is not the right direction into esithathu kukhulunywe ngendaba ye economy ukuthi I economy sifile kodwa indaba yokuthi ingalungiswa njani akusayenzi ukuthi ingayilungiswa ngukhulumende kuphela indaba lezi zonke ama political parties sekhangele ama issues wonke lawa athi wona kudinga indlela ezobambanisa ama solutions hasi ukuthi silungise indaba eyodwa ngayodwa simalungise ama challenges lawa endawonye so kudinga ukuthi siqoqe umhlangano ozobiza amakhosi ama political parties i-security sector ama civil society ngamabandla ukuze sibe le singathi i-national dialogue forum ezothi singathola njani indlela yokuthi siwalungise ama problems lawa wonke ndawonye futhi silokuvumelana yiyo ibe i-conclusion yomhlangano lo